esethula umbiko wakhe uncube uphe ugatsha lwezemfundo imali edlula ingatsha zonke edlula ibhiliyoni elilodwa waphinda wathembisa ukwehlisa iholo lezisebenzi zikahulumende zaphezulu. Uncube uthi abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu abathiwa bahola bengasebenzi ama-ghost workers ngesilungu bazagunyulwa. Okunye okumqoka okukhulunywe uncube ukuthi izigodlo zabameli bezimbabwe emazweni zizakwehliswa. Uncube uthe kusiyaphela umnyaka amafutha ezimoto azakhwezwa intengo ngoba ilizwe lezimbabwe yilo elilentengo yaphansi kakhulu ezigabeni zezwekazi le-Afrika, ngalokho kuzamele umthelo wokuthenga la mafutha ukhwezwe. Uncube uthembise izisebenzi kahulumende ukuthi zizathola iholo lebhonasi. Uthe kuzasetshenziswa imitshina yempawu zeminwe kuzisebenzi kahulumende ukuze wazakale ukuthi impela othola iholo uyazakala njalo uyasebenza. Abanye bathi umbiko kaNcube wehluleke ukugcwalisa izifiso zikaZulu ezigoqela udubo lokuqonga kwentengo elizweni, ukusekela kwemali yaphandle kanye lokunxusa osomabhizimusi waphandle ukuzosungula amabhizimusi abo elizweni. UNcube uthe kulabo abathenga izimoto phandle kwelizwe sebezabhadala umthelo wokuthenga phandle ngemali yedola leMelika, hashi imali yohlobo lwebhondi.
Key objectives and priorities from the consultations revolve around the following: decisively dealing with fiscal indiscipline through the use of austerity measures, removal of pricing and policy distortions, improving foreign currency generation and establishing efficient and optimal mechanisms for its allocation.
Sengamuzi seHarare uMnumzana Kutsa iHondo ekhuluma neStudio 7 uthe loba umbiko wendleko zikahulumende ukuqelisa isikhwama sikahulumende awuthembisi ukuvusela inotho yesizwe.
Ibhajethi le isitshengisa ukuthi uhulumende uqakathekise ukuthola imali ukuthelisa uZulu, engelani lokuthi uZulu lo amthelisayo uyithola ngaphi imali njalo uyithola njani. Singakhayela ibhajethi le ayilungisisanga kahle inhlelo eziletha intuthuko ekuqhutshweni kwamabhizinisi nganye lokuthi impilo zabantu zithuthuke.
Abanye abakhulume leStudio 7 abanjengengcweti kwezomnotho uMnumzana Thabani Mleya oyisakhamuzi seHarare uthe uhulumende olwembali yokwengeza imali eqondane lengatsha zokuvikela ilizwe kanye nezamapholisa okuyinto engabukekanga ngesikhathi ilizwe ezikiso. Ingatsha lezi zombili ziphiwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa. Ugatsha lokuvikela kwelizwe lwabaleli benkululeko luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lamashumi amane lasithupha 56 million, ukuthi ugatsha lwamapholisa olwe-Home Affairs luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lethumi elilodwa lasikhombisa 517 million. UMnumzana Mleya uthe imali le iningi kakhulu nxa ukhangelelwe ukuthula uselizweni, ngakho ke ifanele ihanjiswe kungatsha zenotho.
Mina ukubona kwami kukhona ekade ngikhangele ukuthi akusoze kutshintshe ukufaka imali kudaba le-defense, kodwa kukhona lakho okutsha ikakhulu ukufaka imali kulenze ezamapulazi, kukhona lakho okuningi okutsha. Kodwa-ke ukufaka imali ku-defense naku-Home Affairs asizange sibekwazi ukuthi lokuzakutsho ukuthi kuzathengwa imitshini eminingi eyamasotsha kumbeni kuzaba namasotsha amaningi. Kodwa ukubona kwami mnyaka lo mnyaka indaba ye-budget khonapho kodwa ngayitshintshi. Nami akundanisanga kodwa bengikhangele kuzaba njalo.
Kunjalo nje kube nokuxoza edale ephalamende lapho abameli bephalamende bebandla le-MDC begcine bexoshwa ephalamende ngemva kokuba beyale ukusukumela umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa engena ephalamende. Isikhulumeli sephalamende uMnumzana Jacob Mdenda ubiza amapholisa ukuthi azoncedisa ukuxotsha amalunga edale njengoba umthetho wephalamende usithi kufanele basukume nxa umongameli engena. Kubikwa unkosikazi Thabisa Khumalo lamanye amalunga elimele ngesikhathi behudulwa ngamapholisa. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.